Ngemva kokuthatha intambo zombuso ngolwezinyakenye, uBoko wathembisa ukuthi abeZimbabwe abahlala eBotswana ngekho emthethweni bazanikezwa amaphepha afunakalayo. Kodwa uhulumende kaBoko sethule zingodaba lolu njalo bisela eZimbabwe abantu abaningi abahlala kulelo lizwe ongekho emthethweni. Omunye wodabuka eZimbabwe ohlala eHabron umnumzana Oscar Maphosa uthi inhlelo zamapholisa zokubamba abantu bekhaya abangabala amaphepha kazizange zime.
Lokhu esavupa njengakudala vele. Into ekhona ukuthi ama-raid angkhona abakhona maybe once after 2 months. Kunjenganjengakudala ukuthi ngesikhathi sikamasisi ukuthi kwakunjani.
Ekubotshweni abeZimbabwe bahanjiswa emngceleni wePlumtree ngezimoto ezaziwa kakhulu ngokuthi ngamagumbagumba. Elinye ilunga lebandla elibusayo eliUmbrella for Democratic Change umnumzana Jason Rantanza uthi kahambelani lo mbono kaBoko ukuthi kuphathiswe abeZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni.
But you know, I oppose the president's stance on this because in South Africa they implement the same thing.
Angivumelani lombono kamongameli ukuthi uzanikeza abeZimbabwe amaphepha. ESouth Africa bazama akusebenzanga. Kambe lathi singalandela khonoko. Sesihlupheke kakhulu ngabeZimbabwe abangena okungekho emthethweni.
Ngokufisa ukarantaza abeZimbabwe kumele bebotshwe ngamandla njalo leBotswana liqinise imithetho kulabo abanjwe bengena elizweni ongekho emthethweni.
I mean, you are just charged 300 pula for entering our country illegally. So that's not a deterrent. If we can increase the penalties,
ungena elizweni ungekho emthethweni uhlawuliswa i300 kuphela. Ngakho ngithi akubotshwe ziqine kulokho. Uma kusitsho ukuthi bavalelwe emajele akube njalo.
Umnumzana Chuma ohlanganiswe izizalwane zeZimbabwe ehlala eBotswana, eZimbabwe Community in Botswana, uthi uqhubeka ukubotshwa kwabeZimbabwe luphawu lokuthi kusekusiba nzima ngaphandle kwelizwe.
Kathesi, bona laba abantu kade sibakhalela kakhulu abasebenza kuma-construction abangala maphepha. Sebehamba manje kathesi bethola ngamagumbagumba.
UChuma uthi ukubuyiselwa emuva kwabangena elizweni ongekho emthethweni kufiphalisa isithembiso sikaBoko sokunikeza abeZimbabwe amaphepha okuhlala kwele Botswana. Ocubungula ezombusazwe ezimele umzana Zenzo Moyo uthi osokusenzakala kutshengisa ukuthi kulo mahluko phakathi kokukhuluma kwaBoko kanye lokwenzakala emphakathini.
Umongameli welizwe laseBotswana uDuma uzithola esentweni efana laleyi mawukhangela i-background yakhe, i-professional background yakhe, iki-human rights law, lapho kulenhliziyo yakhe khona, lapho ayabe ayikhuluma kuyikuthi inkulumo yakhe ivela khona. Manje mayesebuya ngapha ethungamela ilizwe sokumele enze hayi okufunwa nguye kodwa okufunwa ngabantu abaningi.
Umoyo njalo uthi indaba zokubuyisela emuva abangena emazweni atshiyeneyo ongekho emthethweni sekuyindaba esegudwini umhlaba wonke jikelele, okwenza ukuthi uBoko laye esabe ukuthi angalahlekelwa amavoti uma engabonakale lo mcabango ophambana lozulu weBotswana.
Abantu njengamanje abamazwe nje ehlukeneyo, ingqondo yabo or inhliziyo yabo isekutheni ilizwe ngelethu akulona ilizwe labanye abantu abavela kwamanye amazwe.
Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo obona indaba zokungena kwabantu kule Botswana, umnumzana Pass Mukhware iyehlule kaphendula ngembuzo ayithunyelwe iStudio 7. Uhlangothi lukahulumende olubona ukukhitshwa kwamanani abantu abangena lokuphuma eBotswana oleMinisterial Report on Irregular Migrants luthi iBotswana ibisela abeZimbabwe abangaphezulu kwenkulungwane ezilitshumi lahlanu i-15,000 ngomnyaka isebenzisa imali edlula izigidi zamapula. Ngumqondisi Dube oyindaba seStudio 7 ngisabona kwele Botswana.